Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaga wani kumpalagazi 2021 ikama nguntunga milinku mo nazi ezi hamba pambi li
ukutabandwezi wa ma PCR test kuinde kondilea kwetu agenjalo oso uluchupo ikuti po na umde tola gale enge laulu umkushane so kutuwa futa haya kukwarandani for 14 days
umonga meli ema suni mnanga kwa uze tule umlayo oti wonke abangena elizwe ni kumele basale kuma quarantine centers kwa mafigi ama vili ilani abengelawo umkhuhlane we COVID-19
utaba lokuthi abantu be quarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane ngibona ngathi lokho kuyakuyukuthi ukujezisa abantu ngendlela eziphansi
abanengi ikakhulu abakhangelele ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule kulo mfanyana ongumfundi ovuke ubhofa wahlasela ngombhobho eMelika wabulala abanye abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli emasoni mnanga kwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 ngokwethula umlayo othi zonke izethekeli kanye lezizalwane zeZimbabwe ezifela phandle kumele zihlolwe lomkhuhlane emingceleni yelizwe njalo ziqeda lapho kumele ziyehlala kuma quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa zingelawo lumkhuhlane kumele njalo zizipatalele. Le yinto ecothozwe kakhulu ngabanengi. Umnanga kwa uthe abantu laba kumele bahlolwe emingceleni yelizwe kusetshenziswa indlela yama PCR test kungelani lokuthi bayabe belobufakazi obuveza ukuthi lapho abavela khona bahlolwe igciwane leli bafunyanwa bengelalo. Kumbiko awethule kumabona kude umnanga kwa uthe ubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo la kulandela ukuqhamuka komkhakha we COVID-19 oyaziwa ngokuthi Omicron wona osutholakale emazweni amanengi agoqela kwele Botswana la kwele South Africa. Umnanga kwa uthe njalo ikefiu kumbe uhlelo lokuvimba ukuhamba hamba kwabantu soluqala ngo 9 o'clock ntambama lusiya phela ngo 6 o'clock ekuseni. Lolu hlelo beluvele luqala ngo 10 o'clock ntambama luye phela ngo 5:30 ekuseni. Amabhizimusi wona azaqhubeka evula ngo 7 ekuseni ayevalwa ngo 7 ntambama. Umnanga kwa uthe njalo indawo zokunathela lokuzilibazisa ezivalisa amabhala ama night clubs sokumele zivumele indlamazi ezihlatshwe ijekiseni ye COVID-19 kuphela. Uphinde wakhuthaza abalokhu bengakahlatshwa ukuthi bayehlatshwa. Iziqondiso lezi zitshiye abanengi abasebenza phandle ekade belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi behlaba umkhosi. Bathi ukubamba abantu ngamandla ukuyahlala kuma quarantine centers lanxa bengelayo iCOVID-19 akulanqonto. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
udaba lokuthi abantu be quarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane ngibona ngathi lokho kuyakuyo ukuthi ikujezisa abantu ngendlela eziphansi ngoba nxa ukuthi abantu asikhumbuleni ukuthi abantu nxa besiza ekhefini noma besiza kuma holiday ekhaya isuku zabo zivaliwe ukuthi mhlambe abanye babe bethole mhlambe o 30 days abanye bethole mhlambe o 15 days nxa ukuthi umuntu sezahamba e quarantine ayihlala amalanga alijumi eku quarantine center eqeda laphana ushithi sezaphenduka engazange sahamba ukuyabona imuli ukuyabona umndeni so okuza kwenza ukuthi abantu abaningi babe lokuthandabuza okukhulu kakhulu ukuthi bacabanga ukuthi bahamba ekhaya noma kanjani
Zithi nezizalwane zeZimbabwe khona ngapho eUK ebezikhangelele ukuya ekhaya ngeKhisimusi.
Iningi kade lizimisele kakhulu ukuthi bahambe baye ekhaya bayohlangana lemdeni yabo ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa ngemva kokuthola lesi simemezelo sokuthi sekule migomo esifanele ukuthi abantu bayilandele noma sokufanele ukuthi kube lezinto ezifana lama-quarantine kakhulu okuyiyo udawo lwesegudini kakhulu, abantu abaningi sebekhanselile ama-trips abo ukuthi bahambe ekhaya ngoba besitsho ukuthi kuzancedisa kakhulu insuku zabo zokuthi behambe behlale ekhaya. Okukhulu uhulumende afanele ukuthi acabangele kakhulu izizalwane zeZimbabwe ukuthi umnyaka lo esivela kiyo abantu abaningi abazange bathole ukusebenza njalo abanye abantu abaningi kade kuyukuthi babuya ekhaya bebuyela nje ukuthi bazonyathela ekhaya okulilizwe labo. Kodwa-ke emsebenzini abanye abantu sekulokho kwaqala i-COVID ngo-2019 bavela baphelele lomsebenzi kuze kube lakathesi abantu kade bengasebenzi. Nxa kukuthi uhulumende efaka le imithetho eyokuthi kufanele ukuthi abantu baphinde futhi bazothatha ama-PCR ngibona ngathi okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi indleko yakhona abayibizayo khona lapho akufanelanga ukuthi kube yimali ezabe isilinganiso esiphezulu kakhulu ezakwenza ukuthi abantu bezibakwe bantule bacine besehluleka lokuthi mhlawumbe bayefika ekhaya bephetheni becine besiyafika ekhaya bephethe lawo ma-COVID ma-PCR kungela kudla abazawuphathela ntana kukati lokho okuncane bekade bengabe bekutholile yiko kade kungasiza izimbuli njengoba sizazi ukuthi indlala ivele ibhahile elizweni lakithi.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa-ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days, phezu kwalo le-14 days sinanzela ubana uyabe eku-quarantine amakhosi engewakhe khonaphana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphisa ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani ngoba ungaze uwenze utholakale u-negative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ungathi asilo nyathelo elihle leli inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya ku-Christmas sinanzela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry ayingathi iyavuka but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa sibona ungathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixothela abantu elizweni lapha uhulumende kanti akukhanyise futhi ukuthi akunanzelele ngoba ukuthi umuntu esethwale e-negative esokuthiwa futhi kaye ku-quarantine sibona ungathi hhayi lapha indaba ayihambanga kuhle. So ke engxenye yohulumende esingakutsho ukuthi hayi masinya ukukhangela okuyinto arivise le indaba umuntu atheste ngathiwa le negative kavunyele ukubana angene elizweni ayenza kwenzani angabi lo hlupho yena sihlwane othiwa le positive kuqondile ukuthi hayi ku-quarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana lakwele South Africa. Kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lowo mkhuhlane nje ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu. Sibona ngathi uhulumende kufanele ngawukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ungawukhona elizweni ngoba nxa silokhu sisesikhuluma kanje kungakuyenziwa lutho uhulumende lokhu esafanisela. Nxa ukuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawula bewunikana njalo njengoba futhi ungakaqedisi kahle ukubana ungahlasela ulimaza omningi okungemva kwesikhathi esinganani kumbe ulimaza isystem omunye isikhathi esinganani. Sibona ungathi hayi isiqubo sikahulumende siphansi esingakutsho nje lathi ukuthi uhulumende weZimbabwe siyamtshela ubana kaphangisisa ayenzele i-research masinya.
Kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende leza khamizi nje?
Okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine la asehlatshwa abantwana kusukela besehla besiya for ama 16 years. Esingakucela ukuthi engxenye lay vaccination process abahambe ngesiqubu esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu. Kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko. Bakwenze masinya khona ngoba singaze siphuze kuzofika ikhisimusi. Kuzaba le ngozi yokubona abantu bayaphithizela sesinganika lo mkhuhlane ngoba sifisa ukuthi ukhathe ezinjalo esiqalisa uDisemba. Uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane sihlawumba silawo. Kodwa sibuye sithi uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana aseziphatheni kuhle ngalesi sikhathi. Sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona. Lanxa i-Omicron yakhona ingabe ingakangeni kodwa siyakwazi ukuthi COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu. Abanye ngikhuluma sijale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kwela maphathi abantu bevakatshelana. Cela kwenzele kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo le minye iminyaka. Siyakucela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu. Sinanzelela njalo ukubana la khona ukuthi sixwayisa ukubana ama-mask cela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo. Njengozulu sivala amakhala, sivala imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo lanxa nje kule ngxaki eziningi ezigoqela ukuhamba imango emide lokuswelakala kwencwadi ezidingakalayo ekubhaliseni. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa usanda kubhoda ngelizwe edinga usekelo njalo ekhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobunengi. Emangweni weMathebeleland South ufike eFilabusi eUmzingwane eBulilima eMatopo lakwezinye indawo lapho abikwa wamukelwa ngenjabulo. Isiphathamandla seMDC Alliance eMathebeleland North umnumzana Mhlonipho Ncube uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi uChamisa esedekelela enkayi ebubi eCholocho laseBhinga.
Abantu bayabhalisa ukuvota kodwa ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana. Idistance yangkhona inkulu kakhulu abantu abafinyelele kahle elokuthi behambe bebhalisa. Kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu sisebenzisa ama-structures wethu ukuthi bahambe bebhalisa. Abantu sibili balesifiso sokuthi behambe bebhalisa kodwa ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni. Njalo ke asilazithupha abantu abaningi bakithi abalazithupha. So ke isikhalazo sethu lenkuthazo kuzek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayi yenze ukuthi ke ukubhalisa kufike ebantwini kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla leDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile la khona ngapho esigabeni seMathebeleland North lapho ebhodaboda la kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu bezwe befuna ukubhalisela ukuvota njalo bamamukela njani?
President we MTC Alliance ubaba u-advocate Nelson Chamisa abaningi themba bazwile ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North wavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela onkayi obubi Cholocho Bhinga nayo yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani. Njalo ke ibandla leMTC Alliance lilamalungiselelo bani sisiya phambili okukhupha iZANU-PF. Nanku phela sesikhangelele ukhetho. Ukhulumile ke wavakatshela indawo zonke lapho ahlangene khona labantu abaningi abantu bemthakazelela kakhulu. Laloba nje sibonile ukuthi abantu beZANU-PF bebezama ukuvimba ukuthi umongo umongameli engahlangani labantu
injongo yalimbuthano ibingeyani ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini
injongo kakhulu yalimbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni soke babu president wesipha abantu ithemba elokuthi MDC alliance iyaphila njalo ke ilamandla njalo ke isilomdlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU PF embusweni abantu bese sithi manje iMDC alliance iza kuba njani njalo kuza kuba njani nanku phela omonzo labesithi khona libizo la wole elithi MTC Alliance ngilabo njalo behlangana lozulu wonke wemathebuleni north kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngwe MTC Alliance kumbe kasiwe MTC Alliance ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo ye MTC Alliance kuphela kodwa ke ngeyabantu bonke abe Zimbabwe so i MTC Alliance lohlelo lokuthi citizens convergence for change ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganene kulo umkhankaso so ukukhupha iZANU PF embusweni ngoba impi lethu sikiyo kayise impi MTC Alliance yodwa kodwa siyimpi yabantu bonke bezimbabwe
umnumzana mhlonipheki Ncube isiphathamandla se MTC Alliance yamathebelele north Leli ubonile na ukusemaphepha ndabeni iKroniko ibika ukuba umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaphenya udaba lokungenela kundaba zeZimbabwe athi kwenziwa nguhulumende wakwelebhilitane. IZBC ithi kulamasotsha amabili afele engozini yemota duzane leBuffalo Range Airport emgwaqweni osuka eTriangle usiya eNgundu. Isayithi ithi izakhamizi zelokishi leTshabalala koBulawayo sezileviki zingelamandla kagetsi kulandela ukuntshontsha kwentambo ezihambisa umlilo. IHerald yona ithi umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga useveze ukudana okukhulu ngokubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Monasi yena otshele endlini kuthange. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 okhulumayo ngubaba uZololo wenkayi. Yalizwa lonke lokukhulumayo bakwethu ligxilile kwezepolitiki ngempela. Mina-ke ngigxile kwezokulima. Asilime nini siphume endlaleni. Sikhangele uhulumende lapho elunge khona lalapho engalunganga khona thina siphiwe imigodi enkayi sitrilele imigodi sibili kodwa ke ngabe imigodi esegcekeni kulinywe kungalinywa imbhida kuphela silime izilimo zona lezi esizikholiswa i-World Division kulaba abaholayo abahola umumbu kulinywe umumbu kulinywe ingqoloyi kulinywe indumba i-sunflower sikhama amafutha singalimi imbhida sonke nini yikho nje ngokukhuthazayo ekulimeni lapha lokudla kwezifuyo izifuyo zethu ziqine amanzi sesilawo yebo ayashota lapha lalaphana kodwa ke zidriliwe iziborane asilime nini sidle sisuthe bese sikhangela nje uhluphe esibhekana lalo kasivikelekanga kathiye ufake ngasibona amapholisa sizizwe sivikelekile kodwa thubona ipholisa wesabe ipholisa selisesabeka bengiselupani ngolwesithathu hhayi ngubonileyo bekubuhlungu uhlukuluzwa kwabantu amapholisa ahlukuluza zabantu abenze igovernment ingathandwa ngabantu amapolisa ayasivikele hathi ukuthi sithi singabona amapolisa sesabi umuntu nxa ezihambela yedwa imask ungayehlisa kodwa ayi ukuthi ungabona ipolisa sosuka imask ngokwesaba usesaba ipolisa amamask bekubotshwa abantu bebhadaliswa ama 1000 ngokuthi imask ibiyehlise yabasesilevini umuntu ehamba yedwa
njani uStudio 7 siyabonga ukuthi uyasaziswa into eziningi ezenzakalayo elizweni lethu lapha langaphandle siyabonga kakhulu emsebenzini sibe sibuya kwindaba yamaphemithi e-South Africa uvele kade ukuyaphetha ngani amaphemithi akhona njengoba ihlala iphiwa amabizo every year leyi phemithi banibani into ezinjalo abantu bakithi abake bavula inkobhi ababuye beyolungisa okwabo ekhaya beclaim ispace sabo abantu bemathebelini ngoba abaningi futhi abanamaphemithi ngabantu eMpumalanga abakithi vele babengalayo nale chance yokuthi ba-apply amaphemithi kuzaafektha bona beMpumalanga ikakhulu indaba yamaphemithi ma i-government ingasabamelanga kakhulumzana i-government ye-South Africa ma kwehluli ababuye sizolungisana ilizwe leli yikho kungasincedisa ngoba lokhu kube silokhu esikhala sesife sithile abantu abethu udubo lololo olukhona ababuye bezolungisa ekhaya into yabo
Salbonani salbonani basakazi nabathandi weStudio 7 lo lokhuluma uGifty Sonduku uFokandlovu basakazi ngithi ndlulisa umbono lami omncane ngiyabezwa abafowethu banokuthi hayi thina silandaba lokuthi kuvotele opresident thina silendaba lamakhansela ezwendilani laseZimbabwe noma emathebeleleni ungaba lamakhansela wonke lama MPs ayikho into ozayenza ifunge la presidential power that's why liyakhumbula ngesikhathi MDC kaTswangirai isiba lemajority eParliament kuthiwa kule runoff irunoff kwaba ngeka president ngoba umgaba wayengelandaba lokuthi uyaluza ipower eParliament izilong engupresident because uyakwazi ukuthi ezwendilana kuba ulama presidential powers ungaba lamakhansela endawo yonke lemathebeleleni endi lama MPs kodwa uma ususiyafuna imali kuzana bekuncithe nothing you will do ube lama MPs ube lama councilor kodwa umuntu yabe lamandla ngu president ngoba nguye ufaka ungqongqoshe we local government upresident uyo yabe lamandla ukufaka u president so wamubona ngithi hayi ngabe kuthi kuyenzeka sibambaneni sonke siyekele lokuthi lo uyishona or what what sisekele iqembe lengathi lile majority yabantu okuyi MDC alliance support uchama misa kuphumizana then okunengi siza kubona mazokuphumizana ngoba yebo mina emathebeleni ngini support izaphu but ngicabanga ukuthi ma singathi sikhipheni izana kuzosiza lokhu uzwa futhi abanye abafowethu besithi izaphu izo disturb by iMRP abake bengichazela ukuthi kathi iMRP lezaphu yiphendala ngoba izaphu mina ngiyazi kuyiwe yakhululizwe so uma umuntu ethi izo disturb iMRP esungula izolo understand ngiyabonga ngihlala zethembisa
Yes, I'm Bonan, San Bonan Basara, the Studio 7, Kainan Balaleli, Ubulisa, Lung San, Nda Echolocho, Okshala, South Africa, in the one episode which is the Orange Farm. Abantu bakithi sizwile sonke ukuthi-ke abantu baseZimbabwe basafuneki la South Africa ngoba nje upresident walana uthe babuyisele lawo maphemithi ngithanda ukulikhuthaza abantu bakithi ukuthi-ke lifunde ukwamukela isimo lingabi labani abantu abathi bona bawukhandashisa endaweni yabanikazi sohlala vele khona la egoli kuze kube nini so sameni bantu bakithi ukuthi-ke njengoba sokunje sambingeni isimo sambeni ekhaya siyovota usizo lakithi singancengi loshaya ibhizi incenga lenza le nto leyo lenza ayikho right funani ukuzimela abantu bakithi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. umsakazo we Voice of America uthi umkhakha we COVID-19 omutsha owe Omicron wawuvele usutholakele kudala ezwekazi le-Europe emazweni afana le-Netherlands nesikhathi utholakala kwele South Africa la kwele Botswana. Umsakazo munye uthi njalo amapolisa kwele Nigeria aphakathi kokuthungatha izibotshwa ezedlula amakhulu amabili 250 ezibaleke ejele ngemva kokuvulelwa ngabantu abahlasele behlomile. Singene kudaba lweMelika. Kulomfanyana oleminyaka elithumi lanhlano 15 ohlasele ngompopo esikolo seOxford High School lapho afunda khona eMichigan izolo wabulala abafundi abathathu kulimale njalo abayisithupha. Isikhulumeli samapolisa kuleyo ndawo umnumzana Mike McCabe utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa imbangelo yalesi sehlakalo. Ukudutshulwa kwabantu okugoqela ezikolo kuyinsakavukela eMelika ngoba imithetho ekhona yenza kube lula ukuthenga imibhobho kanti lesisekelo sombuso laso sipha uZulu lelo lungelo. Lanxa udlakela olunje luvamile kuleli abaningi basele bekhuza umhlola ngoba uMadubula ungumfundi ohlasele abanye bakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzobanzincube.
Akube lusizi kakhulu lokhu mnumzana Nkomo okwenzakale eOxford Township, lusizi kakhulu. Uyabona ukuthi izinto ezinje kulapho esibona khona ukuthi imithetho yenale eAmerica eyokuthi nje imbhobho ungayithola nje mahlayana noma ngaphi, ungayithenga nje estridini. And labazali labo futhi kwesinye isikhathi bayabebela imbhobho isezindlini and ingavalelwanga kuhle, so abantwana bebele access kiyo. So iproblem enale kakhulu and futhi izinto ezinje nxa zisenzakala uyabungakwazi ukuthi khona umntwana lo uvele ulwani yena, ngoba uyabona thina sikhule ekhaya sasisenza iziduli lapha zenhlabathi, ukhaba isiduli sesiqhamuka izibhakera kungela kudubulana. So kathesi abantwana bakathe sebekhipha imbhobho sebedubulana. So uzathola ukuthi i-support system engxenye ngikhaya kule problem umntwana udepressed and njalo futhi lokuthi esikolo khona ngale kulabantu abaze befuna ukuthi bemtshaye, uyabo. Izinto zakhona ziningi-ningi kakhulu Sibili.
Ama-democracy ayake zame ukuqinisa imithetho yokuthenga imibhobho kusehlula, ubona engagcina ephumelela yini?
Ya, indaba yombhobho lapha eMelika Mr. Nkomo iyahlupha kakhulu and kangiboni ukuthi vele ama-democracy angaze afune njani engayikwanisa indaba yenaleyo ukuthi khona i-gun control ibe khona. Ngoba siyabona ukuthi ukuba lo mbhobho lapha eMelika kusesisekelweni sombuso weAmerica othi kulilungelo lami mina ukuthi ngithwale umbhobho xa ngifuna njalo ngiqualify. So yikho kulula kakhulu ukuthi imbhobho itholakale lapha eAmerica ngoba kunidayo kuphela i-ID kuphela suthenga umbhobho njengokufana ungene OK lapha la ko-hyper uthenga i-grocery umbhobho yeAmerica uthengwa njalo. So kulula kakhulu. So uzathola ukuthi amazwe anganale mthetho enzimanyana ukuthi abantu bethole imbhobho njengoba eZimbabwe kunje. So sathi sikhula thina ungazwa kuthiwa umuntu e-Thorn Grove kumbe engubo yenja kumbe lapha eMzilikazi udutshulwe ngombhobho asonto ephomba ukuyizwa leyo. Sindani ungathi uyakhanyela ngale South Africa abantu bahlala bedubulana kakhulu e-South Africa ngoba imithetho yabo iyavumela kakhulu imbhobho.
Umnumzana Muzobanzincube isizalwane seZimbabwe esidabuka koKapu esilobela. Sixoxela ese-Indiana khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma quarantine centers okwamaviki amabili lanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi abakhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulomfanyana ongumfundi kwesinye isikolo ovuke ubhova wahlasela ngombhobho eMelika wabulala abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.